tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 Mfumfu 2019 ngoCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uduza hambisa imthethondaba odokotela abakhalala umsebenzi.
Sibaqhathile ukuthi basisebenzele. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhathi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoku.
Abantu abasebenzela inhlanganiso ezivumele zodwa labanye kabasavunyelwa ukuthatha imali yakwamanye amazwe emabhanga.
Kuzafanele kuye kumthethwandaba kuconstitutional court ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu apha.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi usezahambisa odokotela abakhalala umsebenzi emthethwandaba kulandela ukwala kwabo ukwamukela iholo elikhuphulwe ngokwesithupha ekhulwini 60%. Odokotela laba abasathuthukayo sebelenyanga besala ukuya emsebenzini befuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngokuhambelana lentengo yedola leMelika esetshenziswa libhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi olokuqhatsha odokotela Holo Health Service Board uthi sebe kubone kufanele ukuthi bahambise udaba lolu kuhlangothi lukahulumende lwezemisebenzi. Udokotela Sikhosana uthi lokhu kungenza ukuthi odokotela babuyele emsebenzini.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela. Bathi khona bavumelani lenkulumo lezefa silazo.
Lali banike malini ye?
Sina as an employer asoze sikhulume ama figures imiholo yabantu isanethical. Yeah, kodwa ukuvumelana kwavumelana kodwa odokotela bona aba continue ngama negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngapi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhathile ukuthi basisebenzele. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhathi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoku.
Indlela enhle yini yokwenza khonokho?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile konoku?
Wena ubona njani ukuthi baphuma sibahamba?
Ya ngoba kwakumele ukuthi batsho naba bakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani lenkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.
Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo ohlangothi oluqhatsha odokotela ole Health Service Board, sixoxela ye eseHarare. Kodwa ke udokotela Masimbandoro, isikhulumele senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi kabasoze babuyele emsebenzini loba nje sebesethuselwa nguhulumende.
It's up to the employer whichever way he feels you address us in such a way. But for us, we're just hoping that you find solutions which capacitate us to the portfolio for work. Because taking us to the labor court, ideally, not a solution to this current impasse. We are actually looking for sustainable solutions.
Umkhathi ulelungelo lokwenza akufunayo loba nje thina sibone ngani kumele enze okuqondileyo ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini. Akusebenzi lokhu ukuthi asihambise emthethwandaba we-labor court. Ukusihambisa emthethwandaba akusoze kwenze ukuthi sisebenze ngemfanelo. Abakhangele izikhalazo zethu, asihambi noma kanjani emsebenzini. Sayala ukuvuma iholo esasiliphiwa nguhulumende ngoba isikhuphulile indlela abantu abaphila ngayo. Besingeke sakwamukela lokhu ngoba bekufana lokuthi akuyindawo okuliholo lokhu.
We are not capacitated, basically. we managed to attend the bipartite meeting on Friday, in which the government offered us a 60%, which we declined. On basis that cost of living has increased by more than 1,500%, then the poverty 60% won't capacitate us in any way to report for work. So we actually told the employer to not even punch that amount in our account.
Tinazifuna imali ehambelana le mali ethengiswa emkambo wesizwe wemali. Sibone ngani abasiphathi kahle. Esikufunayo ukuthi balungise konke okusihluphayo. Lokho kade befuna ukusipha khona, befuna ukuthi sikwamukele. Asoze sikwamukele ngisho la kancane. Asifuni ukukuzwa futhi.
Our income has been eroded by inflation. As you have noticed, this past weekend, the fuel price has actually increased by 30%.
Udokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Odokotela asebelesikhathi besebenza ezibhedlela zikahulumende, labo sebekhalala umsebenzi bekhala ngokufanayo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe kubika ukuthi kalisoze livumele ukuthi izisebenzi ezisebenzela amakampani azimele wodwa labanye abantu bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Abanye abantu asebethole umbiko webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lo bathi kukhanya engani uhulumende wenza lokhu ukwenzela ukuvimba umkambo wensitha kwezimali. Omunye wabo okhulumele Studio 7 eseWashington DC uthi izisebenzi eziningi kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa zizalahlekelwa ngamadola eMelika afakwe esikhwameni sama-Nostro accounts. Umuntu munye ngamunye sokumele alobele ibhanga leli incwadi nxa efuna ukuthola idola leMelika. Imali yonke engena kuma-accounts la sokumele ibe lidola leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lomnumzana John Maguja, uziba kulukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Ezinye iziphathamandla zebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lazo zalile ukukhuluma ngodaba lolu, loba omunye wabo ethe bakhulumisana le-ZBC ngodaba bank ngodaba lolu. Ngasenelisanga njalo ukukhuluma lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ibona ngezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi bazabophisa ibhanga leli kusasa.
IZimbabwe phela angitsho kulomthetho, there is a constitutional democracy. Abantu bavula ama-escrow accounts bavulelwa ukwenzela ukuthi bathathe izimali zabo. Kwasayinelwa naphansi amabhenki sasayina amafomu ama-escrow accounts. Akwenzi ukuthi ilizwe lilomthetho abantu baphonge ukuvuka nje betshela umthetho omutsha. Kuzafanele kuye kumthethwandaba ku-constitutional court ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu lapha. Bayasijalela kakhulu abantu bezanu yabo bakithi, hayi akusizi kwenzakali lokho.
Ye, nga ungatshela uZulu ukuthi i-Nostro account vele kuyini, batshele.
Ilempande ezimbili kule ekuqala inga uyabuvula imali i-account elebizo lakho ngaphandle kwelizwe. Enye yakhona uyabuvula i-account ngebizo lakho phakathi kwelizwe eZimbabwe. Ukuwe ukuthi imali yakho nxa ivela ngaphandle kwelizwe uyayifaka ku-account engaphandle kumbe iyathunyezwa account yakho ngawula ama-US akho ma-rand ma-pounds uyakwanisa ukuthi afake esiphaleni sakho ese-Nostro account. I-Nostro ukuthi uthi vele i-account elebizo esebenzisa imali engaphandle kwelizwe.
Pho manje nxa beyalivimba-ke imali yenu iyakuya ngapi?
Kabafanelanga basivimbe ngoba umthetho usenziwa kwavunyelwana ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizovula ama-account ngemali yangaphandle kwelizwe. Kwabhalelwana phansi sasayina ama-accounts ama-signature. So ukuze umthetho wakhona uguquke imali zonke ezangeniswa umthetho ungakafakwa azifanelanga zibanjwe lezo imali ngoba sowutshengisela uhulumende lo uyadelela. Kanti esibathi khona awufanelanga uyithathe imali yakhona, ufanele uyisebenzise uyithengisele ebhenki. Nxa ufuna uya ngaphandle kwelizwe, ufuna ukuthenga iy'mpahla phandle kwelizwe, ufanele ubhale incwadi ku-Central Bank. Mina ngisoze ngibhale incwadi ku-Central Bank, isivumelwano sami esi-akhawunti yibhenki yami engibhenka kiyo, oku-Central Bank ngokwabo. So uyafanele ukuthi siye ku-Constitutional Court
ubona ngani lihambisa nino daba lo le constitutional court njalo nabe libanga
sasa sifonela la le Zimbabwe le women rights lo tenda yithi kwenzela indaba yakho lihambe ngoba abantu abalema abalama account ama so accounts balema lungelo ukuthi othi lokuthi uyavumelana la bantu siguqula hayi indaba yakho nayashingi nemthetho ethi imkhuthetha ndaba kusasa sibili impoint
umnumzana Rejoice Ngwenyana incwadi ebona ngezomnotho sixoxe laye eseHarare. Siphindeza kuphupha ngodaba lolo lomnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo okubandla leZANU-PF.
I-RBZ njengebhange elikhulu elikhangela imali zabantu kumele lifunde ukuxwayisisa lokukhangela izinto ngokujula kwazo lingakaze lithumele phandle labika izinto ingathi ngama-pronouncements lama-announcements abawenzayo khona khona kusuka kuyenza ukuthi abantu begcine besehluleka ukuba nokuthemba amabhanga. Indaba leyo okhuluma ngayo yindaba okumele iqalisiswe. Kanti labona kwamanye amazwe ungakhangela even uSouth Africa nxa usebenzela khona ngale awuholi ngeyedola nxa ungasuka khona ngale uwumuntu oze ngomsebenzi uhola usebenze irandi langikhona ngale. Kodwa engikutshoyo yilona asikubhekiseni kuhle sikufakeni kuhle ukwenzela ukubona abantu bakuzwisise to a point whereby abantu babala lokho abakuthi ngesingizi i-confidence ingesingizi sesine problem ekuthi bona sivuka njalo nje sokulo mbiko esifakiwe sokulo mbiko osifakiwe sokuthi nje lokho sokuthi nje lokwa khona kukhana kwenza ubona abantu babe nokungabaza bangathembi ibhanga elikhulu elakithi lapha eZimbabwe abakukhulumayo ngabe kunobuchosi obugcweleyo lento ezivakalayo kodwa kunokho ukuthi bona bahlala bejika njalo nje kusuka kube nzima ebantwini.
Singathi-ke ubonani uhulumende kumbe ngithi ibhanga i-Reserve Bank of Zimbabwe likwenzeleni khonokho ukuthi kuvinjwe ama-nosu accounts la
andiyabona nxa ukhuluma ngendaba ngodaba lokukhangela kwezomsika lo omnyama abakuthi i-black market when it comes to ukuthengiswa kwemali neminye yemigodo nayana nxa ingakhangelwanga edala ukuba la mamuvezi nalawa awuthengisela imali emsikeni omnyama. So nxa sikhuluma ngokuvimba ukuthi wona sikhangele konke lokwana ngoba anta kuthi konke lokhu kugcina kubisa udaba lwelokuzolwe-exchange rate ayekale bekukhwelikhwela ngoba ukukhwela kwayo ukhweza into zonke njengobona amafutha akhwela ukuthe kukhwele ama-grocery konke sokukhwela ngenxa ye-exchange rate esalikhwela ngoba into yomina singayibalekeli abantu bonke lakade balokhu bekuthenga ama-price abo against United States dollar. So ukukhwela kwe-exchange rate kuzabe lokhu kukhweza into zonke. Ngakho-ke nxa sifuna ukuthi sikuvimbe lokana asivimbele iindawo zonke ukuthi bona i-exchange rate le ibe-controllable ukwenza ukuthi bona sibalekele isigaba sokuthi bona uhlale ukhwela izinto. So i-reserve ngabe lo mbono omuhle ukuthi ngayo asivaleni labantu kuzeukuthi ngoba bona labana abantu bona labana abantu sebeloku bengena emsikeni omnyama bethengisa imali kuloku kukhweza i-exchangeni kodwa engikutsho ukuthina ngabe bakwenza ngendlela ekuthi ona abantu behlale phansi besibungula into lezi bexwayisise kuhle even to consult bekhume labantu besokubuya ama-pronouncement hatshi bona every day isilesokusiza loku sokuthi nje qala abantu bathi okay sesiyivalile bavuke ekuseni sesiyivulile khona ubana sokuthi kuqina kufaka ibhanga elikhulu le-reserve ngezivu nabantu nje abapha ngugijima nje lanti loko othiwa ngekuthiwa headless chickens athi kufunde khona ubana umkonomo awunoni ngokubanje ngendlela enjalo.
Ye, siyabona njalo ukuthi kulabantu abaningi abacabanga ukuthi bazaphelelwa imali yabo kuma imali yabo iyaphonga ukuncibilika nje emabhanga khona ngale pho ke abantu abanje lama-NGOs kuyahamba njani amafutshane baba Chuma?
Into amela kuyenzakale nale yangeyenzakala and akumela kuyenzakale ngalo kuyenzakala kanje abantu bazaluza i-confidence totally ku-banking system yethu eZimbabwe. So in whatever we do i-RBZ into eyenzayo kumele bemake sure ukuthi imali zabantu zivikele imali zabantu zikhona abantu nxabefuna imali yakhe ayithole.
Umnumzana Joseph Chuma ngusomabhizimusi okubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde njalo sakuxoxa lomnumzana Alison Firi okubhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi-ke nanku-ke akwethuleyo uthi thina isiqondiso esegudwini sivela sibona ngani sivela esigodlweni se-FBC sisiya engatsheni zaso, yikho njalo okukhulunywe zinkokheli ze-RBZ namhlanje. Hayi ke sizamile ukuthi sikhulumeke FBC kodwa sisabatholanga.
Singanamasiko wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Philani Ncube wenhlanganiso yeMatoland Cultural Arts Trust. Baba Ncube sakwamukela kuhlelo. Sizokuthiwa ke lilomcimbi okumele liwenze wama awards lo kuyabe kuhamba njani, njalo usitshele ukuthi iMatoland Cultural Arts Trust kuyini ngamafishane.
Inhlanganiso ekhangelele ukunika ama-awards kuma-cultural groups labalobi bengwalo abakubiza bethi ngama-indigenous languages ikhangele iprovinsi yakithile yamathebheni. Injongo yikuthuthukisa ama-languages lawo ngokuthi angani akhangelelele phansi. Yikho-ke lawa ama-awards lawa zabe khona mhlaka 26 kuyona linyanga sikhonapha e-Homestead Conference Center.
Labe liwayenzela ngaphi?
Homestead Conference Center koBulawayo.
Yes, singathi ke ukhangelele ukuthi abantu abangaki abazathola ke isicoco leso.
Sikhangelele ukunika njengoba siqalisa ama groups angakwana 17.
Singathi beliwadobha njani kwenza ukuthi angene kukhonokho.
Kusiya ngemisebenzi yabo abayenzayo kuwe kusona lesi sigaba sakithi.
Ye, akucace sibili ukuthi ulidobha abayenza izichikitsha kumbe lokhu kumbe abantu abanjani khonapho ke. Mfowethu.
Abagida imigido yesintu labathunga izingcebethu kube lezingwalo ababhala izingwalo ngesiVenda, ngesiNdebele, ngesiTonga, isiKhalanga, kanjalo kanjalo.
Singathi ke babetholani imvuzo yangkhona imenjani khonapho?
Okwakathi sebesibanika ama-trophies njengento esisaqala esidinga ukuthi ibambe igxile sibili sisathi sibanika ama-trophies kuphela.
Singathi kuyini okwenza ukuthi likucabange khonokho?
Okwenza ukuthi lolu hlelo silu-implemente sananzelela ukuthi isiko lwabantu bangapha kithi emandebeleni kusiya ngesikhathi sibona luphela luchabalala kusala sokungasila kuphela.
Kubone ngani ngokuya kwesikhathi sibili kungagcina kuchabalala nxa lingakwenzanga khonokho?
Kuyachabalala kakhulu ngoba ludinga ukuvuselelwa kube sekuwonwa bona laba abantu abangathi bayafundisa ngalo ngasi kukhangele okwakathesi. Ngoba ungakhangela lapha abantwana abancane ama-languages angapha sokunganabo abambili sokuphunga ukuhlanganiswa lokunye nje ongawuthi ukukhangele ukuthina ungakwazi ukuthi kathi sokuhamba njani nxa zikhuluma.
Ye, kodwa ubonani kuyalungiseka khona?
Lokhu ngendlela esifuna ukuyenza ngakhona kumele kulungiselwe kulungisiseke.
Ye, akuphosele ukugcina kolapho ke baba Ncube.
Ye, into engayisho ukuthi abantu bakithi asisukumenini owangakithi sikusukumele ikakhulu sizikhakela lezi zamasiko akithi. Akuna munye umuntu ongasuka evelela kwenye indawo ethi uzosilungisela ngento zethu zamasiko. Asivukeni sizenzele okwethu okuqondane layo.
Lo ke ngubaba uPhilani Ncube ebesikhuluma laye lamhlanje ukuhlanganiswa eMatabeleland Cultural Awards Trust ukhona ngale ke kuBulawayo. Siyabonga kakhulu ke ungadinelwa kusasa baba Ncube.
Lami ngiyabonga.
Hayi ke kwalamhla ke sima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolivalisa emoyeni ngenjabulo kumthembo sithemba uGift Dube lilale. Omanje ke sike sizwe ezibhadalane labatsha selo Mike Wobe.
Yebo, mthwaka komuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Khulakhwashe Muntsanka, ongisakhulayo olenkampani yona elenjongo yokuthuthukisa uZulu ngaseBhinga, engaphansi kwesihloko esithi Siyabuwa Development Trust. Kuda ngiyakwamukela kuhlelo futhi unjani?
Siyabonga balaleli, siyabonga kakhulu baba Hobe, siphilile.
So Kuda ngisandukutshela abalaleli ukuthi ule nkampani yona ele njongo yokuthuthukisa abantu eBhinga, awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Isiyabuwa Development Trust i-organization esayifomayo thina abantu bebhinga ngokubana ngabona ukubana thina sisalele kakhulu abantu bebhinga i-development nxa isenzwa siyabe lokho sisalela emuva since 1980 we are the most undeveloped district eZimbabwe. So ngakho-ke ama-chiefs yethu abona ukuthi no, into le ilokhu iqhubekela phambili, basihlalisa phansi bathi abatsha nganini elingakwenza ukwenzela ukubana lithuthukise indawo yenu. Yikho-ke seqalisa uhlelo okuthiwa yisiyabhuka development trust, sikhangela i-development etshiyeneyo, sikhangela esithi i-social development, sikhangela njalo esithi i-economic development, sikhangele njalo i-infrastructure. Usocial baba yikho lapho esikhangela khona izikolo zethu ukuthi abantwabethu bafunda njani, sikhangele njalo i-health yethu, izibhedlela zethu, sikhangele njalo ukubana singancedisana njani uma-library, into ezinjengabo amanzi ahluphayo abantu uZulu edinga. Sikhangele njalo abatsha bakhala bethi asinamisebenzi, sifuna imisebenzi. Ikho lapho esisho khona hatshi siyadinga lathi ama-partners abebuya ezithatha ama-opportunities agcweleyo edinga ukubana be-create i-employment for abantu.
Sikhangele isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigugudeka, imali liyitholaphi?
Liqiniso sibili, into azimanjongonjongo akusibelanga kuse. Siqalisa amankampani hhayi kangcono kuma-diamonds babesineda wethi hatshi we understand i-plight yenu, liqiniso lisalele emuva bamanini lokhu lenza lokhu. Kodwa kwakhathesi bayakhala bathi i-corporate social responsibility ngeke beyikwanise. Njalo nje sikhangela thina ama-pockets ethu lapho esisebenza khona, sithatha izimali from-our-own pockets siyayenza i-development esiyenzayo. So ludubo sibili olukhulu lalelo lwama-resources ukuthi esingabe sikufisele ukubana sikwenze or sikwa-accomplish asikukwaleze ngenxa ye-lack resources, akula mali.
Njengenkampani lisebenza ndawonye labatsha kuphela na?
Ethu asisebenzi thina singabatsha esaqalisayo i-movement leyi. Njengabatsha sisebenza labadala besilayela, sisebenza nabachiefu yethu esithi ngesisonga ngosinqwami, sisebenze njalo nabanye abadala abebe besincedisa.
Ulasi isicelo sokunikeza uZulu na?
Isicelo nesokubana lapha esikhona sonke uZulu kumbe sise-Europe kumbe sise-America kumbe sise-South Africa, masibambane nini siqaliseni ukunceda abanye bethu abadubekayo edinga amanzi ayahlupha sibili. Sibambenini lisincedise ukuthi sidile amabhozi, izikolo azinamafenitsha, abantwana bafundela ezikoleni ezifakwe utshani. Sibambenini lisincedise ukubana siyakhe izikolo. Kuningi sibili esingakwenza, okuncane elilakho sibambenini lisincedise. Nxa befuna senze ama-conference in those various countries, siyabuya sibambane lani senze ama-fundraising conference. Nxa befuna ukusibamba i-imeili yethu kuthiwa ngokuthi siyabuya development trust@gmail.com.
Hayi, sikuzwile mnumntwana akhula kwasha Monkanka, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo futhi.
Siyabonga kakhulu baba Hobe.
Mthokazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo mnumzana Khula Kwashe Muntsanka. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3, BigMyke3, yiyona username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Wanelo kwanamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngumike Hobe. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontungamele komo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda, igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizabala kumaHubo ichapter ka-40. Lapha ngifuna ukukhuthaza abantu abadangeleyo emphefumuleni abantu abakhathazekileyo kumphefumulo wabo. UDavid yakhuluma uthi yena, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami, yangikhupha emgodini owesabekayo, echaphozini elibi, yabeka inyawo zami phezu kwedwala, yaqinisa izinyathelo zami, yafaka ingoma entsha emlonyeni wami, ingoma yokubonga uNkulunkulu wami. Abaningi baza kubona besabe, bayithembe inkosi. Ngifuna ukuthi mina namhlanje ngezikhathi lezi esiphila ngazo, kulula kakhulu ukuba inhliziyo yakho idangale, kulula kakhulu ukuthi ukhathazeke emoyeni, kulula kakhulu ukuthi ubone ngani impilo isifike ekugcineni. Ngesikhathi leso esiphila kiso, kulula njalo kakhulu ukuthi umuntu adangale azathi, ayi ngiphilelani na. Manje mina bengifuna ukukhuthaza namhlanje ngithi kuwe, awusuwe wedwa ongabe usizwa kanjalo. Siyabala lapha sikhangela inkosi enkulu, inkosi okwakuthiwa nguDavida. Kuye uDavida kwaphuma inkosi uNkulunkulu uJesu kusendo lukaDavid. Njalo siyazi ukuthi uDavid uNkulunkulu wayesithi, le yiyo inceku elandela inhliziyo yami, le yiyo inceku engithandayo ukwedlula bonke abantu. Siyamazi njalo uDavid ukuthi sihlangana laye ebulala uGoliath. Akula muntu ongasaziyo lindaba kaGoliath. Sihlangana laye uDavida ethola umbuso ebusa u-Israyeli. Nangu uDavida indoda eyaziwa ngamahubo ayo amnandi. Nangu uDavida sihlangana laye laphana esithi, uyangigcoba ngamafutha ekhanda lami, uyafaka phambi kwami itafula phambi kwezitha zami. Kodwa nangu uDavida lapha sihlangana laye esithi, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami. Simuzwe sithi, yindaba wayekhala lapho uDavid, kukhani inkosi yamkhupha phakathi komgodi owesabekayo. UDavid uthi wayesephakathi kwamadaka esesefika lokuthi angaphuma njani, kodwa uthi yena, ngangikhala ekhalela enkosini. Kambe shuka ngubani owayengakunaka nthi indoda engangoDavid ingabe ikhala iphakathi kwegodi elimnyama, iphakathi kwexhaphozi, kuyindoda eyayikhanile amagcobo ayedlula wonke umuntu. Kodwa simfica ephakathi kwenkinga enkulu kakhulu. Nanso into engasikhuthaza namhlanje ukuthi lobu phakathi komgodi owesabekayo, lobu suphakathi kwexhaphozi, yazi akulanto ebuhlungu njengokuba phakathi kwamadaka, phakathi kwexhaphozi. Uyabusukumisa unyawo uthi usuphumile, kanti ungena phakathi kwelinye ixhaphozi solunyathelile, isicathulo sesiphumile, impilo la iba njalo. Manje nansi isikhuthazweni laso namhlanje, inkosi ungayimelela ngesineke, lobu phakathi kodubo lakho iza kukhupha phakathi kodaka. UNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu ulalele, uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakho, uNkulunkulu njalo useduzane lawe, isandla sikaNkulunkulu siseduzane lawe, uNkulunkulu ngwakhe useduzane lawe.
Akuyiphethe mfundisi.
Bakhona abaphakathi kodaka, bakhona abaphakathi kwemgodi emnyama. Ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu ngesandla sakho esilamandla, basuse phakathi kodaka, Baba, esula izinyembezi zawo ngegama likaJesu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Highlanders libe nguChikile Obhanqa 1-1 lele-Rentals emdlalweni we-Premier Soccer League odlalelwe e-Harare namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Dynamos 1 Blue Chiefs 1, Wange 0 Black Rhinos 0. Singayehlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi uzahambisa emthethwandaba odokotela abakhalela umsebenzi. Abantu abasebenzela inhlanganiso yezizimele zodwa labanye kabasavunyelwa ukuthi bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalisa ngenjabulo uCape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.